Amakhompyutha la avele kumaNdlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelele ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhalela imhloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemitshina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isikolo lesi silethwe esikolweni lesi ngoba uyemele uNkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe uNkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele usinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakosikola. Onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama-computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene kutechnology eyiyo esetshenziswa kulezi zisuku.
UNkosazana Mpedzisi uqhubeke ethi uMaNdlovu ukubone kufanele ukuthi aphele lesi sipho sama-computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakusikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo wesikola primary school uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu nesipho sama-computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMaNdlovu ngibona nganento enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelo lesisenze ngusisi uMaNdlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning, basalele emuva kakhulu.
Apho kwenzeni ukuthi abantwana bavikelele umkhuhlane lo we-coronavirus?
Egedini lesikolo nxa abantwana bengena bayathatha i-temperature. Bangathatha i-temperature bageze izandla zabo.
Walinda Mkhonanzi lotatenda Chawotsa ngabanye abantwana ababhala kimhloliso ye-grade 7 lonyaka.
Kanjele
zapasa yini?
Khathesi
ningafundanga?
Ngiyafunda
online kunye lamathesti buku. Kodwa qina
uKhazila Sindebele omele umango wakwesikola kuKhazile eMzingwane uthi ukuvalwa kwesikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana baphambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le ntathu uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezithele. So hayi, COVID isibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane bengakafiki esayizini ukuthi sebengabadala. But ngomumo owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona bangasafundiyo but kule nhlelo ze-council ade sebebalandelele emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafunda.
UMnumzana Mthuthuzi L. Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola. Yena ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngalento eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lodadewethu uSesulelo odonethe amakhompyutha angu-5 esikolo sakwesigola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha, asikaze sibe lamakhompyutha leyo. So kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemitshina yamakhompyutha ebesesikolweni sesigola primary school baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyesigola foundation trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embonini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku eyafonywa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola laba ngabantwana besigaba. Leni sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sabe sisithi njengoba labo besemazweni lathi sikhona apha ekhaya singadobho okuncane sizama ukusihlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancede bancediseke ezifundweni zabo bafunde njalo babe lekusasa enhle ngoba ngemva nokusasa upresident engasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesikola ngoba ukuthi sikhulele ngakwayisikho ukuthi konkhonako kungakulimitha ilife yakuthi esilokufunde phambili. So sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi, kwadumisa abazali, kwahlekelela abafundi ngezipho ezikuyo esikolo seSikola Primary School esemangani weMzingwane esabalenzeke ezansi eMandebeleni. Imeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.